Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Itoll free number le ezeki siza sincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but kathe sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti kuhamba njani izinto ezona lezi zokuvota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda enxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota xa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kade vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni wensiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eyeZEC olama toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeZEC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abeZEC bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili enye isebenza kulabo abalomakhala ekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-Net One. Unkosikazi Gladys Mabena isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani njalo belokhu bengakahlangani labantu beZEC ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le eZEC isiza sincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but kathe sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti kuhamba njani izinto ezona lezi zokuvota ngoba kathe silapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR angilalwazi olukhulu ngakho khona lokhu. So mina ngiyayithabela kakhulu le inamba yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho ngoba sonke sizaba lalo ulwazi elokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi kobulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota xa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle kodwa iZEC kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi iZEC ibe le namba engahala mbadalo ongelantengo ukuthi utshaye khona ucingo. Kodwa ke inamba yakhona sesiyizame sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona enxa usithi usukhetha ulimi lo ofuna ukuthi ukhulume ngalo. Ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esilethemba lakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema esinye laso isakhamuzi uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili lesiyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani bebelwazi kodwa kathesi sokuzaba ngcono ngenxa yokuthi inamba le yesikhona sizasenza lathi sinjani sibekwazi sibeke lolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iBVR leyo besingayazi lokufundiswa kwangkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa yikwade kuhlala kule namba yentutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathesi sokule namba le sizahamba sibili ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misiya Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama-call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba iningi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje iningi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela beZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu-37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika i-350,000. Abantu abangu-623 kubikwa bebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapha abahlala khona i-proof of residence. Loba nje izeki ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo lutsha ole-biometric voter registration i-BVR okusobala ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luza qitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungelanguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu insiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kathi vele kuzajintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izekhi sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokithini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe iStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokho akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokithini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uWellington Nare, usola izekho ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu kunabantu bengathumeli phezulu lolu hlelo. Kodwa ke sinanzelele ukuthi bana ingalelungele ukuthi ngalibamba lolu hlelo, ingakho prepared, ngasanzelele ukuthi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe izekhi iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ngokuqatha kovota njalo lezintshintsho ezikhona ezintshintshile uvoteni. Kodwa ke akula information, akula ndlela izekhi ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa kwakuthi uvota. Njalo yikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha last year kalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezek aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiseregista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela Vambuzi tidi votela ngati inyaka yonke sivotele wola manje ku register ngaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kuthi ngivotele khona phezulu akulavuzima njengoba umuntu omdala ngivele yime ngaqala ukutshela ukukhulu uqala ukuthi kutwa kwa register lapha wathi akulavuzima lami kathi singithembile cheche ngathi ngcono ngike ngizosibalisela ngiqede akulalavuzima obukhona nje.
Iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudale ukuthi lingathakazeleli ukuvota. Unkosazana Mona Lisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Waters uduzulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko hathi ukuthi agoqe izandla.
Sizama ukubatshela ukuthi ngikhona khathesi anti i-system le entsha so sikhanya njengoba nxa kule nto entsha ingxele mpumela izaba njani izaba different. So sambuka encourage ukuthi ngikhona bahambe bayavota. Ivoti yakho yi-choice yakho it is ukuthi abantu bengavoti ngenye yenza ama-results afana.
Lapho uZulu siyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona iproof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe-The Connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwa miswa okwezinye inyanga ezithoba minwe mbili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe emhla ka-1 lwezi. Inhlanganiso ye-Rotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane we-polio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. Lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela. Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awemali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Wayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Amabhonzi wonala asetholakala kubo sephatheleni yikho lapha sekhona. Kawasekho ku-informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu akade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, i-US dollar. Now, imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga, siyawoda ngaphandle, sifike sithiye khonale. Xa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa, sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics, akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe ipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya dubo lemali, hey, liyazithaya bhururu, loba uyasebenza loba kawusebenzi, izinto kuyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya into zangikhona sezikhwela within a day, kusasa namhlanje ungathola kule iprize, kusasa uyathola sokuleyinye iprize. So utsho uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zwakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51.49% yona liyana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni elezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of i-capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi laba abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungibona kuphela kodwa kunye lathi abantu beZimbabwe kumele sisuthiseke ukuthi ezepolitiki lomthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lese-dollar leMelika
lanqa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizaphuma kunhlanganiso yeUNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olweState Department uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi eleMelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye okwenze iMelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu seUNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu lamachumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela eleMelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. UNwet uthi kukhanya engani ilizwe leIsrael likhangalelwa phansi kunhlanganiso yeUNESCO. Uthi inhlanganiso yeUNESCO yayithula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yiTomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe leIsrael. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okunenge okwenziwa yiUNESCO leUnited Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle lenhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidlelana leUNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yiUNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo bagubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal emncintiswano weChibuku Super Cup. UPhilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinal yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinal yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngomgqibelo. Kuthi kweyesibili iqembu leHowmine linqobe leShabane Mining nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni edluleyo eleHowmine sifezekile, njengoba phambilini kwemidlalo yangempela viki waphumela obala ukuba ukhangelele ukudlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShabane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo, njalo sifisa ingani uKayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu leWange.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba sequarter final yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShabane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo kufinal.
We are playing a game where probably the
sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi, njalo siyabonga inkosi ngoba lokho sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona induku loqawuqawu ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla, njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikadidi thina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu lenobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano wesifazane lisemelika okwamanje lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. Unkosazana Duduzi Lesibanda isikhulumeli seqembu leli uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Kolobetsha budala budala zisaku
kolobetsha
izinana
kolobetsha
zonke zomsha
kolobetsha
umama bay 5 abavele eZimbabwe kobulawayo and silapha eAmerica for our 6-week tour sasihamba nje endaweni ezihlukeneyo.
Singathi ke okwamanje selihambe ngaphi la ngaphi?
Sasifikele Atlanta, sasesiya ke Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC Maryland, namuhla sise Pennsylvania Erie.
Zathi zona zolobetshala ake sizwe
lobetsha
ukuthi zona zithini.
Lisuka lapho yangaphi?
Phambi kwakusasa mhlaka 27 sabe sise University of Vermont eBurlington.
Akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi lime njani.
Okay, nobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzi Lesibanda, Joylin Sibanda, uHeather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo, sivela kobulawayo njalo sihlabela imbube.
Iziyo futhumala ngeke angishingetwa.
This is our first time to tour in America. We've been touring other countries as well. So, like I say, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and in the West GNA.
Singathi ke kuyinokwenza lihlabela imbube.
Sananzelela ukuthi kona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti ke imbube kayibandluli la kumdabuko nje omama babe khona bayihlabelayo, but when commercialization came in yasi ke sithathwa ngubaba. Ayisiki ukuthi omama kabayivunyeli ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi mana ke siyizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulaseke bayenza beyaphumelela. So thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele. So into nje enja enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it.
Singathi ke selile mnyaka emingaki lonke khona?
Sesile mnyaka eyisithupha, eyi-6 sikwenza lokhu.
Umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku SoundCloud, la ku iTunes, ku internet. Olingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe Endaba Book Cafe. Lapha eAmerica ungahamba ku website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com. Udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo
manqini.
Le imali nesidi kona
li $20 lapha kobulawayo li $10.
Mama base Harare lo ke ngunkosazana Duduzi Lesibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esePennsylvania ngapha kweMelika. Hayi isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungelanhlawulo lwama toll free lines.
iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilithiya kuStudio 7 Live Talk lilo Ntungameli Nkomo, igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.